Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila ngokuchiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMarty Ndubiwa edengu town clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka sithi Mahlabe Zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidleli kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMarty Ndubiwa ethanda ibulawayo ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha waqhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala lemuli yakoMarty Ndubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula.